o VOA Ndebele.
Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu ekuseni zibu kunhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebutho zithi zizimisele ukususa amasotsha emphakathini abuyele enkambeni zawo. Alubana abona ngokulondolozwa komthetho bengathi uxolo
ulokhalo kokuchazeka abantu besiya kwezindawo eziyazi zilabantu abaningi ngicela ukuthi kona ama-MP bachiyane la ngcono kuthole umuntu ususendlini fuze uphangise ukhulume emsenzi ukuthi hhayi thina sehambe uzihambele endlini yakho kungcono uba kubambele endlini ngoba abantu bonke bebona kunokuthi uba kubambele usuku kungena obonayo ukuthi uye u
namhla sile ngxoxo lomphathintambo kahulumende umnumzana Obet Mpofu.
Sila masocha, sila wonke ama security forces ukuthi bakhangele ukuthula. Asoze bakungubhotha izandla amabutho bebona ilizwe. Abantu abanye bavele ibhobhu le, abantu bakunakubona ukuthi ezitridini lapho kulabantu abethwele ibhobhu abangasomapolisa, abangasomasocha.
Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile ngalokho okwenzakala eZimbabwe othi ludlakela olwabangelwa libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msabazo. Isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Obet Mpofu uthi ulethemba lokuthi uthi kusobala ukuthi ibond yesetshenziswa eZimbabwe isisindo sayo asifanani ledola leMelika. Ukungxoxo lentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda umnumzana Mpofu uchasisa okunengi ngokwenziwa libutho kanye lezombusazwe lezomnotho welizwe.
Abantu abaningi bayakhala kweZimbabwe, bakhala ngesimo sezomnotho, bakhala ngokuswelakala kwemali, baphinde bakhale ngokuswelakala kwamafutha ezimota, njalo-ke le msebenzi engatholakaliyo. Kukanti bandla leZANU PF lalithembisile ubana-ke izinto zizaguquka, iningi lithi kakukaguquki lutho. Namhlanje-ke sihlalo-ke okakaba ngumphathintambo ozobona ngangizaphakathi kwelizwe-ke, njalo kwamanje sengunobhala jikelele webandla leZANU PF uDr. Obet Mpofu.
Abantu ngabala sineke sokubekezela uhulumende njalo encediswa yiphathi iZANU PF ebusayo kulezi nqumo eziningi abazenzayo. Izinqumo lezi eziza kwenza abantu ekuqaleni babona nti zibathwalisa nzima kodwa zijonge ukuthi izinto zilunge. Akula silonda esihlala sibuhlungu singapholanga. So thina silethemba njengephathi silethemba kakhulu ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende imizamo eyenzela ukuthi incede abantu. Into eqakathekileyo nje kithi ukuthi na sihlale sitshela abantu ngemizamo esiyenzayo.
Uhulumende wakho umnumzana Mpofu kakuboni ngani ukuthi imali lebhondi kayilingani liyasemelika?
Yinto esivumakele njengoba ubonile ukuthi uhulumende wayitshintshe imizamo yakhe elandelisayo le imakethe esetshenziswayo. Imali ama-rates asetshenziswa ngabantu
egwagweni. Kuzakhithwa yini ukuthi idola lizawufaka ukuthi idola isalingani le bond kumbe kuyahlala ukuthi akuyalingani?
No, vele akusalingani. Qiniso lonke ukuthi akusalingani njengoba izinto ezinjengabo-fuel ngitshilo imafutha sezitshengisela i-rate esetshenzwayo kumakethi. Imakethi iphume esobala ukuthi khona itshengisele esobala ukuthina idola le bond azikho one ibond itshengisela ukuthi idlalela kuma-350
i-37 years le edlulile ngwasole new dispensation uyakhuluma ukuthi i-37 years lapha wafa ezomnotho i-economy yafa yabulawa ngabantu ababengwazi ukuyimanager lokutshontsha lokusela yonke into enjalo
kambe abantu lana bazayekela bahla bahambele no Thulana bahamba laye bonke bayekele benjalo
angazuthi ngoba nabalendwe njalo kwesi ilizwe leli 37 lewa zithi ningi yakhona iminyaka eminingi yakhona kade ilizwe lingaphansi kwama-sanctions ngoti ilizwe ode lingavunyelwa ukuthola izimali ezivela kwamanye amazwe ilizwe ode lingatholi ukuthi i-investment evela kwamanye amazwe zonke izimali ezikade zitholakale ama-US dollars kade adlule e-America bafike baya-block kutangena eZimbabwe.
Abaningi bathi bethuswayo kubonake abebutho bebhoda bhoda ezitaladeni kunye namapholisa behlomile kambe ngabe kwenzakalani?
Sila masosha, sila wonke ama-security forces ukuthi bakhangele ukuthula. Asoze baphungugoqa izandla amabutho bebona ilizwe. Abantu abanye babele ibhobho le, ngathi wakubona ukuthi ezitridini lapho kulabantu abethole ibhobho abangasomapholisa abangasomasosha.
Laba bamba yini abantu laba? Ngoba angithemba ukuthi ilizwe elinjengeZimbabwe bampofu ngaba lo mntu olombhobho plane lapha angabantu.
Ama-picture akhona sayathengiswa njalo ngizotasa babantu abanye bakhona. Abanye lokhu bebanjwa. Of course kulezinye izigangi lazo ezigqoka ama-inform amasosha.
Lona-ke ibandla leZANU-P F selihlale isikhathi eside. Kungabe kukhona yini ubana selingaphumula?
iZANU-P F kayinda. Kayindawo. Abantu bangafisa benzeni beqe bahlale phansi kayiphumi. And kasuthi ngodlakela ayiphumi ngedemokrasi.
So lapha ngezindlela ukuthi ibandla leli likusayo likhona kuzobe
naphakathi. No, vele kazithuki ngakho. Asonto manje vele bazayo.
No, ucabanga ukuthi wayewinile ke Nelson Chamisa.
Imicabango izifiso zayo ngiyamukela. Izifiso akudla nto njalo. Abantu ezimobo sezithuthi.
Liyari gama elections.
Vele yazi sendihlale mina kuparty the whole of my life azange ngibone. Angikwazi ukuthi kurikhwa khona kurikhwa nje.
Before you go, are we in a military state? I'm a soldier as Bambi.
No.
O president, the villain, you're a man, the Labambi, I'm a soldier, you're a man.
No, he's the president. I'm a soldier. It is really a myth, a very misleading perception. Just because you've got one or two soldiers walking the streets at the request of the police. Then people think this is a military state.
No.
What is it that has been done by the soldiers that would warrant that kind of feeling?
Dr. Mpofu, uye kutaza abantu banake, nxa ulezikhalazo ezikhona bakhululekile ukuthi baxhasane lebandla lakhe bakhulumisane kukanti laye ulesifiso sokuthi ahlangane lozulu wonke. Njalo-ke uthi laba-ke abathathela abantu izimpahla ezitolo ukuthi baluthe kumbe batshontshe izinto zabantu kakulunganga. Imela Studio 7, ikamera mungeza Jesus Banda.
Amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC athi alokho edlela evalweni lanxa esezivezile lapho ayiqatshe khona kulandela ukudingwa kwabanye babo ngamapholisa besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela okwenziwa ngenyanga edluleyo. Wabotshwa amalunga alitshumi lambili akhululwa ngamunye ngamunye ngemva kokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Okhutshwe ekugcineni umnumzana Amos Chibaya uze wakhululwa izolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lelinye ilunga ledale lePhalamende elimela isigaba seSouthern, umnumzana Peter Moyo olendlu eyagqekezwa ngabantu ababegqoke impahla zabantu makhaza bemdinga.
Ye sebekhona sibili sebebuyile namhla womnumzana wethu national organizer wethu ubuyile uChibaya bonke othabitha babuyile sesikhona sesiphendukile sesibona engathi kumbe umoya omubi uNkulunkulu useuxotshile mbitshana nje kodwa umkhona siloko sisenza khonokuyana okuchatshelana but hayi sonke sesikhona kade sesiphendukile sesiyabona ukuthi kona kuyazalwa nkomoni siyabe siloko sijuma lathi amachief uyiphi besiyakhuluma lo speaker ukuthi bamxwayisise ukuthi abekwazi ukuthi amalunga ephalamende ofuze abe le freedom yokuthi bayenze into abaye befuna ukuziyenza ukuyenzela ukuthi kona izigaba zethu ziphumelele. So bahamba ama-chief uyiphi bakhuluma lo speaker asazi ukuthi uspeaker akarespondi but umumo usungathi sungcono mbitshana yikho libona sesikola sonke.
Manje bona labo ababecatshile abafana lawe kukhona yini elali uncedo lalithole ebandleni ukuthi balicatshise?
Hayi ibandla lethu njengoba likwazi ukuthi konakala la mali indleko zangkhona zisuka zise sifa zilengi kakhulu siyabe siphonga ubona ukuthi labangane lati abebesizwisisa babe bona ukuthi kona bangakwenza njani okunye lakho siyabe sizingenela ezikwama zethu sincedisa njalo abantu esibamelayo ababe behlangane nodubo siyabe sikhipha izimali ezikwameni zethu ibandla lethu abantu babekwazi ukuthi kona alila mali ibandla leli ngalabantu nje abazifunela ukuthi kona kube lohulumende omusha elizweni asila muntu osinika imali imali nje sizitolayo kubangani bethu njengami nxa ilomngani wami yafanele umngane wami ukuthi hayi sengidlalele nodubo lapho uyancedisa lami ngikhipha okunye okuya kungokwami ngincedisa lami i-constituency wami sisebenza njengakhonokho kuncedisana even singama-mpisi wonke omunye angathola ulutho namhla yanike omunye omunye angathole kusasa inike omunye sisebenza njengakhonokho siyabe siloko sihamba
manje ngokubona kwenu udubo alusekho naso luphelile okokuthi nxa uzivakatshele kwenye indawo uphenduka ebusuku vele uyabungesabi
udubo kaluphelanga ukuthi du ilizulu kade lisina ligasile nje but liyaphenduka so lapha akulashuwa kufuza umpho uhamba nje siphukuphuku kufuza uhambe ulimukile sibili i-security yakho nxa ule-security ikuwona ukuthi kona uhamba njani iwena nje njengomuntu lokhuyana ko uchazeka abantu besiya kwezinye indawo eziyabe zilabantu abaningi ngicela ukuthi kona ama-mp bachiyane lakho ungcono kutshona umuntu ususendlini nxa ubhizi emsebenzini ngomsebenzi kufuze uphangise ukhulume emsebenzini ukuthi hhayi mina sengihamba uzihambele endlini yakho kungcono bakubambele endlini ngoba abantu bonke bebona kunokuthi bakubambe ebusuku kungela obonayo ukuthi uthethwe ngobani njalo isikhathi bani
manje bakhona abanye benu abalwabo nogada yini ababagcinayo
ye abanye balabo abanye labo kabala njengoba likwazi ukuthi khona labafana abancane abazange bathola izimali ezingathi zise ukuthi bangahamba nabantu ababagadayo sibili abalutshwani abakukhwalisayo khonokho kodwa-ke nxa ungu-MP endaweni yakho uze ube labanye abafana uyawubona ukuthi khona ngabantu abahlakaniphileyo labo bekukhangela ukuthi khona uhamba njani bayakuncedisa ungakhangela umnumzana ubithi wancediswa ngamakorokoza abantu labayana abazithengiselaimi mali yibo abantu abamncedisayo so even uselocation fuze ubele umuntu wabantu bezolithi kona into yena leyo ingaba khona abantu baphume
manje liyavunyelwa yini ukuthwala izibhamu
izibhamu uyavunyelwa nxa ube kunikile incwadi nxa ungela ncwadi uvele ungaqali nxa ule ncwadi wayithatha ngendlela eqondileyo abaningi balazo ngendlela eqondileyo ngoba bangakubamba ungela ncwadi hhaw uyafela ejele bayosibisi sebekutholile ababo yibo abahamba belezibhamo kungela ncwadi thina abethu nxa ungazange ulandele indlela yangikhona eqondileyo ngoba zitshiyetshiyene enye ufuze ohlalelayo endlini ungaphumilayo ezinye lazo uyaphuma lazo ezinye nxa usiyabhenka izimali zakho mpyabuzizekungibhizinisi zokwakho siyabhenka izimali zakho kwelapho efuze esebenze bangathola njalo uyisebenzisile ngendlela elingazange likwelelane ngayo ngayakuvalela futhi so abanye balakho kusiya ngokuthi uyenzani abanye abana
lo ngumnumzana Peter Moyo ilunga ledale lephalamende omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MTC elimela iphalamende obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa ukudlwengulwa lokubulawa kwabantu abangamachumi phose amabili ngamapholisa lamasotsha ngenyanga edluleyo eZimbabwe. Embikweni owethulwe izolo lugatsha olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye olwe-State Department, uhulumende weMelika uthe njalo uphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwamalunga enhlanganiso ezizimeleyo okuqhubekayo. Ngokunjalo uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi achiyane layo yonke imikhuba yokwephula amalungelo oluntu njalo akhulule bonke abalwela amalungelo oluntu ababotshiweyo. Elemelika likhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi akhulumisane lamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu weZimbabwe jikelele. Kudingwe isisombululo kundaba zombusazwe lezomnotho ezihluphayo. Wengeze wathi inkulumo lezi kumele zikhokhelwe ngumuntu olilunga elizimeleyo ongeyamelanga kuhlangothi oluthile. Umongameli Emerson Mnangagwa uqhube inkulumo ezifanayo ngeviki edluleyo lapho ahlangane khona labakhokheli bamabandla achiyeneyo ancintisane labo kukhetho lukamongameli nyakenye. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kahambanga kulumhlangano. Elemelika lithi njalo uhulumende weZimbabwe kumele abophe wonke amasosha lamapolisa aphatheke ekubulaweni lekuhlukuluzweni kwabantu kulandela ukutshengisela okwaqoqwa zinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya amazwe eMelika, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uDr. Brilliant Mhlanga.
Umbimo yeMelika lo ubuya ngesikhathi esihle kakhulu futhi wenza kube lula ukuthi umuntu wonke azwisise ukuthi izehlakalo ezenzakala eZimbabwe zindi okungakanani. Umhlaba usuze wakubona ngoba izolo lokhu iSADC ibenze istatement sayo ikubeka kusiba sobala ukuthi yona ini ehlangothini lukaMnangagwa onguye ongumbulali ohlukuluza abantu, obulala abantu, esenza konke lokudlwengula abantu. Umbiko njengalo uqakathekile ngoba ingayekelwa ukuthi izanu imiswe izenzo zayo lezi. Ingaqhubeka yenza okuningi hlukulu zabantu abantu bahluphe kakhulu ngoba uZulu usehluphekile eZimbabwe.
Uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo kanye loZulu weZimbabwe ejikelele kunkulumo ezimele zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo ongathathi hlangothi. Ubona evuma yini uMnangagwa lokho?
Okokuqala, ngivumelana lo mbono onjalo ukuthi akube ngumuntu ozimeleyo ongathathi hlangothi. Kodwa nxa ngikhangela uMnangagwa ngokukwazi kwami, ngikhangelisisa indlela asesebenze ngayo, lezalo indlela eziphatha ngayo, ulakho ukuthi aphume ezenzo okuvumayo kodwa ethaya indiva nje kungela lutho alwenzayo. Njengoba nasimbonile esenza izaba kuvike ephelileyo ebiza abantu ukuthi kabazohlangana kwenza inkulumo e-state house sakhe, lapho abantu abalokhophe khona, abantu balokhophe nge-state house okungena kwakhe e-state house kodwa babizela khona ukuthi kahle uzohlangana. Angakuvuma nje lokhu kuyindlela yokuthi avale abantu amehlo. Mina ngokubona kwami ngigcizelela ukuthi nga uhulumende weMelika uyahlala eqaphele ukuthi uMnangagwa angaza kuvume lokhu kakwenzi ngokuzimisela. Uyabe kuvuma nje kuyikuthi uzama ukubavala ingqondo, abavale nje namehlo.
Uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele aguqule indlela asebenza ngayo kwezombusazwe kanye lakwezenotho, amukele umbuso wentandweni ngesingathi idemokhrasi ngokugcweleyo. Ukubona kukhona yini ukuzinikela kuhulumende kaMnangagwa?
Hayi ke khonapho yikho uMnangagwa ngasoza kukwanisa ukuthi akwenze khonokho futhi kasoza akwenze. Angimboni namhle ngakwenza lokhu ngoba i-America sithe kakwenze kube njalo. Izanu iyahlala ikhuluma ngesilungu bathi ikukhuluma ekhangele ku-left yena esenza into eyaku-right. Uzahlala njalo nje hayi ndawo.
Lo ngu-Dr. Brilliant Mhlanga, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe, wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilithane. Iphephandaba leThe Herald lithi akusiqiniso ukuthi uMnumzana Tinashe Kaitano oleminyaka engamachumi amabili wabulawa ngamasosha kunyanga edluleyo njengalokho okulotshwe inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum. Kumbiko kanye le Amnesty International kugwalo abasanda ukulwethula. UMnumzana Kaitano ubikwa emiswe phambi komthethwandaba kamantshi eKhadoma ngomvulo. Ukhulumende uthi uthola imali engamadola ayizigidi ezingamachumi ayisichiyagalombili, i-80 million dollars nyanga zonke, ngokuthathela abantu kanye lamabhizimusi umthelo we-2%. Uthi imali le izasetshenziswa kwezinye inhlelo hatshi kwimiholo yezisebenzi. Umntwana osanda ukuzalwa obelahliwe uhlengiwe empompini ze-drainage eDurban kwele-South Africa ngemva kwamahola amane. Abedlulayo bamzwe ekhala, kwasekugejwa wakhutshwa. Abakade bebukele baqhakezile bajabula ngalesi senzo, njalo umntwana lo usiwe esibhedlela eziphilile. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abesithumele umbiko wabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001202465 0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Yebo Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngibingelela lawo imisakazi. Ayikho into engabuya lomnangagwa Ethiopia wezama ukuthi kumbe izibabhe ilunge. Lokho kade kusho ekhuluma ukuthi bamthembisa imali ngamanga luhlaza choko. Njalo le daba lokuthi kumele kulungisiswe i-AU ilungisiswe udaba lwezimbabhe ngeke ziyafana lilungisisa ngoba e-Afrika lapha kubusa amapentsheni yazo wodwa abantu asabagugile nto abakumele behlale phansi bethathe umhlala phansi badle behleli phansi kodwa beyafuni nakho ukuthi bephume ezikhundleni kungene ulutsha. So sicela ukuthi engathi ezimbabhe kungalunga okhuluma yimi engongazwa phansi kwanalo komnyama ubambile emagosini amnyama chu.
Lo ngumlaleli weStudio 7 osithumele imbiko yakhe ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Lawe ungasithumela owakho usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelela abangane lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa eMpumalanga eSenegal asebophe abantu abalichumi lambili. Athathela abanye ingqamo lezinye izikhali kulandela udlakela oluqhamuke kulelo lizwe oluchiye ababili betshonile. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lokudinga umongameli. Udlakela lolu luqhamuke eThamba Gounda eMpumalanga kweDakha phakathi kwabasekeli bakamongameli Macky Sall lomunye wakhe webandla eliphikisayo umnumzana Issa Sall. Umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi abantu abazinkulungwane ezisichiyagalombili i-8,000 sebebaleka emizini yabo endaweni ye-Yei River State eSudan ngenxa yodlakela kwaqhamuka ukulwisana ngenyanga edluleyo phakathi kwebutho le-South Sudan leqembu lamalwecatsha ele-National Salvation ngenyanga edluleyo kazibandlela lanxa umongameli Salva Kiir nomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Riek Machar basayina isivumelwano sokulondoloza ukuthula. Umsakazo we-BBC uthi kufanele elemelika lidingisise ngokwenzakalayo kulandela ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba yayo uRon Skens ngomunye umsekeli kamongameli Donald Trump e-El Paso, eTexas emhlanganweni lapho umongameli abekhuluma khona. Umsekeli lo obegqoke ingwane ebilotshwe isilogana sika-Trump esithi Make America Great Again weqele intatheli zindaba lewayifuqa kodwa ayilimalanga. Abanye bathi mhlawumbe uphehlwe ngamazwi kamongameli Trump obegcona intatheli zindaba ngokuthatha uhlangothi njalo egcizelela ukuthi kwakhiwe umduli emngceleni wele Melika lele Mexico. Namhla kwezomculo siliqhunsela uSingin' Glory ka Lorraine Maplanka esake sakhuluma layo kuwona lo umsakazo weStudio 7.
ULorraine Maplanka intombazane yakhulela kubulawa. ULorraine Maplanka futhi izolo umsebenzi kodwa ngingumisis Thothombe ngiyendile ngendele ejaheni elihle elithiwa ngublessing Thothombe onguye ngisebenza laye kakhulu umanager wami nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathi ngangazi likajesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kakristu ukwenzela ukuthi abantu babusise.
Oh, umculo wentombazane yakobulawayo elephimbo elimnandi uLorraine Maplanka isithi singing glory. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa, ukudlwengulwa lokubulawa kwabantu abangamachomi phosa amabili ngamapholisa lamasosha ngenyanga edluleyo eZimbabwe. Ngasikhathi sinye amalunga idale lePhalamende wayebandla leMDC athi elokho edlela evalweni lanxa esezivezile lapho ayicatshe khona kulandela ukudingwa kwabanye babo ngamapholisa besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela okwenziwa ngenyanga edluleyo. Sixoxe loMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leZanu PF, umnumzana Obert Mpofu yena othi isisindo samabond notes asifanani lesisindo sedola leMelika. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.